So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku-3 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukungayi emkhosini wokuphawula kwedwale lephalamende lamuhla ukuqoqwa libandla le-CCC kuzaphathisa ngandlela bani?
Koke awusoze uyebukela ke wena isela lihlinza imbuzi yakho uyakhangela nje ucala ngowenqe yabulesaba ukuthi lisondelele kodwa uyabukhangele nje lihlinza imbuzi yakho ngoba ukutshela imbuzi yakuhlinza lapha.
Okhethwa ukuba ngumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho ulandula ukuthi ngumuntu wokuza kobulawayo esithi ungumthwakazi opheleleyo.
Kathesi nje silogcubo lokuthi we only have 6 refuse compactors imota leziyana ke omabhimu esasithi ngomabhimu khona ke idolobho li-required 8.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnotho welizwe uyaqhubeka uthuthuka kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi uhulumende ugida ezigqakezela.
Ubufakazi kusesikhwameni semali kaZulu. Uma singena ezitolo ukudla akuthengeki emakhaya ontanga bachubechuna bebhodabhoda akulamsebenzi. Imali yethu yona amabhondi iyaphephuka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Agambe ukungayi emkhosini wokuphawulwa kwedale lephalamende lamhlanje ukuqoqwa libandla le-CCC kuzaphathisa ngandlela bani? Iphalamende le-Mount Hampden phandle kweHarare izavula okusemthethweni okwakuqala selokho yakhiwa ngamaChina lamuhla. Isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi leli bandla kalisoze liye edale elitsha ngoba lingananzi uMnangagwa abathi wacilibezela kukhetho. Leli bandla njalo lithi lithethwe lelinyathelo njengendlela yokutshengisela umongameli lomhlaba jikelele ukuthi kumele kwenziwe ukhetho kakutsha lulawulwa yi-SADC. Olwenze okwenziwa ngenyanga kaNcwabakazi aluzange luqutshwe ngemfanelo kutsho leli bandla. Kodwa ibandla lezanu PF lithi okwenziwa ngamalunga ibandla le-CCC ngamandlwane ngoba bayavuma ukuthi amalunga abo anqoba kukhetho lokuba ngamalunga edale lephalamende kodwa ngakwelinye icele besola ukhetho besithi aluqutshwanga ngemfanelo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla olilunga njalo lebandla le-CCC.
Ngombono wami ngibona ukuthi lokhu kuyingxenye yendlela yokukhonona kwebandla le-CCC ngendlela ukhetho olwahamba ngayo. Angithi ziningi indlela phela zokubulala umagidi. Sokukhulunywa yokuwosada kuyakhulunywa emaphepheni, kuyakhulunywa ezindabeni, kuyakhulunyiswana lapha lalaphayana abantu bekhonona ngokungahambi kuhle kukhetho. Ngibona ngathi lokhu ngokunye nje yindlela yokukhuluma eyokuthi izinto kazihambanga kuhle. Nxa abantu bethole ithuba lokuthi ilizwi labo lizwakale kulokho, ngibona bayazisebenzisa indlela eziningi. Enye yakhona ingaba yiyona le yokuthi bangazibaya-ke ephalamende, bazikhulumele bodwa labo ababe bekhona. Ngibona ngathi nje indlela yokukhuluma kuqhutshekwa kuyiwa phambili kudinga umhlahlandlela ukuthi into le ingabanjwa njani. Kungayisikho ukuthi izanu izaswela ubuthongo ngalokho, kodwa ngithi phela ohlaba umkhosi kukhona kubonileyo. Ngibona ngathi kuhlaba nje umkhosi ukuthi kukhona okungahambanga kuhle Gashikuta somalunga eparlamente kodwa bathi yena lo ozokhuluma labo ngombono wabo labo abangamalunga eparlamente mhlawumbe lebandla gayisuye omele ukuthi ngabe nguye owenza lowo msebenzi ngoba ukhetho aluhambanga.
Ngokungayi kudale leparlamente lokhu ubona kungaba yinto na esingathi thina ikutshengisela nje okungela mkanjo kumbe sizabona kuphathisa kutshengisa ukuthi amalunga la ibandla leli le-CCC alivumelani lokukhethwa kukamongameli.
Ngibona ngathi nje konke njengoba ngike ngatsho ngaphezulu ukuthi yindlela nje yokuthi bangaze babonakala besiba khona phakathi kwendaba leyo khona ibandla le-CCC lisithi ukhethwa alubanjwanga kuhle ikutshengisela ngatsho njalo owalelo langa kuphela mowaleso sikhathi kuphela ngoba okusala ukuthi bayakwazi laba baseparlamente laba ngikhuluma ngokwazi wami njengoba ngangadlula khona lami inkulumo yakhe yonke bazayifica ikhona emabhokisane nabo ukuthi bakhona umbeka bakho baza kuzwa konke sebezibalela ngoba kuyake kubhalwe konke kulogwadlwanyana lokhona oluyabe lumumethe yonke inkulumo ngakho kabalahlekelwa yilutho sibili kukhona ngokuzwa lokwazi ukuthi kukhulunyweni ngobana inkulumo leyo bebuyela nje eparlamente nxa eseqedile yena lutho ngumongameli bazayithola inkulumo yakhona iqukethe kulezo ngwalo kodwa ke babe sebetshengisele ukuthi bangaza ke bahlale bamlalele ngoba nxa behlala bemlalela kutsho ukuthi kukhona nokwabo konke lokhana kuyize kuyabe kuyikuzenzisi kodwa bengazange babe ngaphansi bahlale phansi bachume balalele umuntu owangena esikhundleni ngendlela ezingacaciyo ezibonakala kwabaningi ukuthi ukhetho lolu kwalesigilimbane kwaba lokuntshontshwa kwalo. Ngakho-ke awusoze uyebukela-ke wena isela lihlinza imbuzi yakho uyakhangela nje ucala ngowenqenye yabo lesaba ukuthi lisondelele kodwa uyabukhangele nje lihlinza imbuzi yakho mba kutshela imbuzi yakho lihlinza lapha.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintsimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC. I-Studio 7 ixoxela amanye amalunga ebandla le-CCC athi aza kuba ekhona idale lephalamende kodwa awafunanga ukuziveza. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho uyalandula ukuthi yena kumbe abazali bakhe ngabantu bokuza eMathebeleland ngoba uthi wazalelwa isibhedlela sempilo njalo uzimisele ukuthuthukisa leli dolobho ngoba wakhulela kulo. Umnumzana Mabutho ungukansila wempophoma leMabuthweni uthi kalalwazi lokuthi izakhamizi ezatshengiselayo zisola ukukhethwa kwakhe zakuthatha ngaphi ukuthi ngumuntu wohlobo lwesishona. Izakhamizi zakhonona njalo ngokuthi okansila baphoqwa ngumkhokheli webandla le-CCC umnumzana Chamisa ukuthi bevotele umnumzana Mabutho lomnumzana Coltart lanxa kwakulabanye ababengavotelwa. Asizweni umnumzana Mabutho echasisa ngalolu daba ingxabangxoza eyaqhamuka edolobheni le-Victoria Falls lapho abikwa waqotshwa khona kuqatshwanwa ngokhetho lukameya kunye lenhlelo lohlelo lokunanza idolobho lakobulawayo olukhokhelwa ngumnumzana Coltart lezakhamizi olusaqhubekayo.
Into engithanda ukuyibonga nje kubonga izakhamizi zakobulawayo ngokunisekela wani ukuthi ngibe ngukansila wendawo yasempophoma lasemakuthweni ukuthi ngikhokhele. Okwesibili ukuthi lami ngibe ngumncedisi kameya ukuze sidonse kanye kanye lezakhamizi lama-stakeholders akobulawayo sithuthukisa idorobho lethu. Mina ngiyinzalo yakhonapha kobulawayo, angazi ukuthi abantu bakuthatha ngaphi. Ngizele empilo la mhlaka 7 February 1983. So abantu bengakhathazeki ukuthi ayengumuntu okuze. Mina ngizalele empilo la, ngakhulela kublock 30 la umzulu kamadlodlo. Ublock 30 ngafunda enkulumani primary, uheadmaster wayesese ngumnyama. Alikwazi abahlali bempopomo ukuthi sake sabalo headmaster kodwa ngumnyama enkulumani primary udeputy engudlodlo. Ngiqeqeshile, I'm a transport consultant by profession and currently I'm studying towards my masters. Hayi, abazali bami badabuke eSwaziland.
Ubuke kwaba le ngxabangxoza phose efana leya kobulawayo kukhethwa usodolobho weVictoria Falls. Njalo kubikwa lawe wawukhona waxotshwa. Kwakuhamba njani lapha?
Indaba yeVictoria Falls, I think it was blown out of proportion. Iparty yayithume abantu, it was Honorable Desmond Makaza, Honorable Mlilo Stabile, Councillor Shepherd Sithole. Mina, I went there to assist, not to lead the delegation or to impose a candidate. Njalo angizange ngixotshwe eVictoria Falls, zaba zinkulumo zabantu. Ngingaze libuze ama-councillor eVictoria Falls azalitshela ukuthi uMabutho azasimbone njalo kazange ixoxisane lathi. Ngazwa nje sokumenyezwa nje ibizo lami. Akula i-position e-candidate. There was a party directive in consultation labantu abe-Victoria Falls. And bayakwazi ngigceke bona ama-councillor eVictoria Falls ukuthi baxoxisana njani lalabo ababezinkokeli phambi kwami. Mina ngasala ngizihlale nje emoteni yami, bona besiyayenza imisebenzi ababethunywe yiphathi.
Siyabona ukuthi uhlelo eliluqhuba phambili kulezi insuku ngolokuhlanza idolobha.
Iviki ephelileyo sike sahlangana lama-business people, osomabhizimusi, ukuthi singancedisana njani ukuthi idolobho libe lidolobho elihlanzekileyo. Ye, imfundiso izaba khona ukuthi ubone ukuthi asingeke saqalisa ukuthi siyenze izinto singazange safundisa abantu bakobulawayo ukuthi abantu bakithi sesithatha amanyathelo lawa lalawa, le ngozi yokudampa izibi, nokuthi nxa kusiba le mbadalo njalo yokuthi nxa umuntu ungalahla nje ingcekeza edorobheni kule sijeziso bani or kule sigwebo bani. Kathesi nje silodubo lokuthi we only have 6 refuse compactors, imota leziyana ke omabhimu esasithi ngomabhimu. Khona ke idorobho li-require 30. And also ukuthi sibe le engagement, le nkulumo lokuzwanana lama-vendors akobulawayo. Uzabona ukuthi abantu bakobulawayo bayalalela and abantu bakobulawayo bayalithanda idorobho labo. Abantu sebegcwele every corner yakobulawayo and le nto le iqalise igodi selivaliwe egodini. So ngeminye imizamo esibona ukuthi layo ingasincedisa ukuthi idrobho lihlanzeke.
Hello ke ngumnumzana Donald Mabutho ongumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo engukhansila wempophoma Mabuthweni obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyaziqhenya ngokuthuthuka komnotho welizwe olungiswa ngabadabuka eZimbabwe. Kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi uMnangagwa ugida eziqakezela ngoba umnotho welizwe kawuthuthuki ngemfanelo. UMnangagwa wethule la mazwi izolo emhlanganweni weZimbabwe Economic Development Conference edolobheni leVictoria Falls obekubuthene khona iziphathamandla zikahulumende, osomabhizimusi lengcwethi ezihlaziya ezomnotho. Okuningi asikuzweni kunokuthaba Dlamini esedolobheni leVictoria Falls.
Esipha umzekeliso walentuthuko, uMnangagwa uthe kuhulumende wakhe imigwaqo isisakhiwa izifundiswa zakuleli ngentengo ephansi kakhulu. Osekwehlukile lohulumende wayizolo athi wayeletha omanjinela bakwamanye amazwe ukuzokwenza msebenzi munye. Wengeze esithi umnotho lo ubuye njalo wakhuliswa lohlelo lweintwasa abalwethulwayo kubalimi bemaphandleni kanye lendlela ezehlukeneyo zokulima ingqoloyi athi zinceda kakhulu ukulisana lendlala.
Of agriculture, fumbuta and so on. Irrigation in the country now we are weak, secure,
on the best resources that we have. Infrastructure development. We are saying we must challenge our own girls and boys who are going to invest in the successful engineers. Can you build the roads? Can you build the dams?
Sasungula indlela zokulima ezintsha ebantwini ngohlelo lwepfumvuza. Savula ama-irrigation. Sikhuluma kunje silengqoloyi eneleyo ngenzuzo yethu esizenzela yona. Kwezokwakhiwa kufuze sikhuthaze abantwabethu ukuba ngamanjinela basakhele imigwaqo amadamu njalo lokhu sikwenza loba siphakathi kwama-sanctions. Lelizwe liyakhula nxa siqathanisa lamanye kuzwekazi lomhlubulo we-SADC.
Lokhu kufakazwe njalo ngumgcini ncebo kahulumende uMnumzana Mthuli Ncube othi kusukela ngomnyaka ka-2021 eZimbabwe selikhulile landlondlobala kwezomnotho njalo lokhu kusazoqhubeka.
The economy remains on a positive growth trajectory. There is a recorded GDP growth rate of 8.5% in 2021 and 6.5% in 2022. The slowdown in Zimbabwe is one of the fastest, if not the fastest growing economies in Africa, with projected GDP growth of 5.3%.
Umnotho wethu usaqhubeka ukukhula ngendlela encomekayo. Ngomnyaka ka-2021 sakhula nge-8.5% saya ku-6.5% kumnyaka ophelileyo. Uphenyo luthi ilizwe leli likhula kakhulu emhlubulweni we-Afrika lakuzwekazi lonke njalo impawu zikhombisa ukuba sizakhula njalo nge-5.3% ekupheleni komnyaka.
Uncube uthi lokhu kudalwa inzuzo yezomnotho wakuleli egoqela ukwenjiwa kwamatshe aligugu lokunye ezokwethekelela ilizwe kumbe i-tourism kanye lozokulima. Kodwa ingcwethi ecubungula ngezomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions uyakuphikisa lokhu.
Ubufakazi busesikhwameni semali kazikazulu. Uma singene zitolo ukudla akuthengeki emakhaya ontanga bachubechona bebhodabhoda akula msebenzi. Imali yethu yona ama-bond iyaphephuka phinde izibhedlela azilamile. Izigulwane ziyabhubha ngenxa yokusilwa kwemithi. Imigwaqo ibhilizekile, akula manzi empompini, izitimela akusela emadolobheni, akula mabhasi.
Kumhlangano munye, unkosikazi Rosemary Mpofu oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe wethule ukudana ngezinga izizalwane zakuleli ezingasathembi ngayo uhulumende wazo, esithi ngokwenzeka nyakenye akusela ogcina imali ebhanga. Uthi ingqobe isikunkokheli ukuze lokhu kulungiswe.
They tell you what happened in 2008, which we are all aware of, not once, but again in 2018, 2019. Pensioners, what happened to them? Our old parents, I know that we are all in the picture of what happened. And so for as long as we are not addressing issues to build confidence, to incentivize bankers, people who bank, we are not getting anywhere.
Bayakutshela ngokwenzeka ngo 2008 lathi esikwaziyo kwaphinda njalo ngomnyaka ka 2018 no 19 kwenzakalani kwabempentsheni. Ngikhuluma ngabazali bethu kodwa kuba sisaqhubeka singakuqondi lokhu kulungiswe kasiyindawo njengelizwe.
UMnumzana George Kubamathanga umabhalane omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngezimali olwe Finance, Economic Development and Investment Promotion utshele uMnangagwa ukuba ingcwethi lezi izolo zethule ukuba ilizwe leli ukuze likhule kwezomnotho kufuze liqale ukusebenzisa imali yakuleli i-bond note. Uthi zikhuthaza njalo ukuba uhulumende alwisane lokuthengiswa kwemali ngokungekho emthethweni. Emaphethweleni omhlangano lokusasa kukhangelelwe njalo ukuba kuphunywe le ndlela ilizwe leli elingathola inzuzo kulabo abathengisa ngokungekho emthethweni okugoqela otsheketsha. Ngimele i-Studio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Okumanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le Herald lilodaba lokuthi indizamtshina yenkampani yakwele South Africa Air Fly Surf Air iqale uhambo lokuphapha isuka kwele South Africa edolobheni le Johannesburg ilubhekise eHarare. Linkampani ebhadalisa imali enganeno kulezinye inkampani ithi izasungula inhambo ze Victoria Falls lakobulawayo kunsuku ezilandelayo.
iphephandaba lobulembu ele zimlive.com lilodaba lokuthi umholi wamapholisa ogatsha lwabakhangela indaba zokubulawa kwabantu ihomicide eHarare udetective Alexander Jaji udubule umunye umuntu enightclub yeHarare ngomgqibelo ngemva kokuphoselana aqatha labanye kade befuna ukuthi asuse imoto yakhe emgwaqweni lapho kade avimbele kona abanye. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Joseph 7 hello. Hayi sitike sikhulume sikhuze lo kuthiwa nguJosepha Chuma loyo akayekeli ukusimbuluzela yeke ukukhuluma amanga. Akhumbule ukuthi kulabantu beZimbabwe kulabantu bezano. Manje asazike phela ngoba la masela lawa ma kusiyafika leso sikhathi kumele baphume bazabaleka bayephandle. Azagcwala indawo yonke. Yena uzabaleka ngani nini? Ngoba le terekita kayiphiwa ngamhlabu uzajampa ngayo eZambia. Josepha Chuma khuluma iqiniso uthi hayi bantu ili izempela sicibelezele ukuthi sitshontshe sisiya phambili ungathi ilizwe liyalungiswa lungiswa mbani la mina mawungifuna ungiqonda anti uyakwazi lapho endihlala khona Josepha Chuma zama ukukhuluma iqiniso utshela abantu baseZimbabwe kuthi hayi thina bezano sisatshontsha makhuluma amanga ongumuntu omdala yekela amanga Joseph Chuma kungcono ngoba nje
ebela Studio 7 njani masenga ngilapho kobulawa iphumule emadokini izano ilamachegu ambalwa nje ayi wabamba umbuso ngenkani uChamisa uzamile singamsoli kakhulu ngicabanga ukuthi sokuyisikhathi sokuthi la maZimbabwe asukume abonise ukukhonona ngale nto eyenzakalayo ilizwe libanjwe ngenkani libanjwe ngabantu abambalwa abafuna ukudla bodwa abantu abasukume bezame kuvalwa amabhoda sizwile ngapha eSouth Africa sifisa ukuthi la ezinye izindawo ezifana labo Zambia Botswana Mozambique indawo amabhoda wonke lawa avalwe ezilonga ezamachegu la ezane funa ukuthi lokhu kuqhubeke fuku ukubamba umbuso ngenkani funa kwenza ukhetho olutsha asifuna ukubona abantwana bamachegu lawa ezanu beqhubeka futhi bekuzekhi lapha sifuna ukuthi isadaki kungenela amanye amazwe azobheka ukhetho lolu funa ukhetho olutsha izanu ilizwe laso lezanu ngelabantu besibabo yabona.
Sarubona Studio 7 nabalaleli njani basakazi bethu abathandekayo. Izano isizuza ubuhlungu Studio 7 nabalaleli. Izenzela umathanda enamahloni kodwa naye ubuhlungu yakudeserva bhekhi. Mina umbono wami ebenginayo ukuthi kulaba abafowethu nodadewethu kakhulukazi isemazweni angaphandle kakhulukazi la eSouth Africa idemokrasi la ikhona le toyito iyavunyelwa. Sibambaneni la sivuke ngobusuku sithenga ama petrol siqondene ema embassy kakhulukazi sithagethe i-instigate le Pitoli into etizano la ekhaya kusiyakusa umlilo ubugungqile wagungisa konke.
Studio 7 siyabonga siyabingelela futhi singelela abalaleli ngomsebenzi. Nami ngithanda ukuphawula nje kancane nge-MRP ukuthi ngibone ngathi iyahlakazeka iyaqhubeka ihlakazeka ma bethi bexotha umholo wabo umqondisi moyo ukuthi bathi ahluleka uhluleka kuphi umqondisi ngoba vele kahle kahle ayikho into yabo vele kade besebethe bayiqala bebayiyenza afika mbe kuhaf wonke sebefuna ukuphatha baxotha umqondisi bafaka bani nalo bamfaka uzokwenzani ngoba i-MRP ithi ifuna ukukhulula abantu bakwamthwakazi indlela abafuna ukukhulula ngayo abantu bakwamthwakazi inzima kakhulu. Ilong route le okungabona abaqale babambisana lalabo abafuna ukukhulula abantu bonke abaxakekileyo abaxakiswa yizanu PF since 1980 phela abantu bakamthwakazi bezibe zibone becindezelekile bacindezeliswa yizanu nalesithi asibambisane sizameni yona ukuyikhipha kuqala bese sikhalela ke okufunwa ngumthwakazi ukuthi abantu bakamthwakazi abawuthole umsebenzi abantu bakamthwakazi abakuthole ukuhlonitshwa abantu bakamthwakazi abaphiwe indawo yabo ilingane bona lokho siyakubona lo kodwa sithi bona bayagagamela yikho sebeze bexotha umqondisi upresident wabo kungakakhanya nokuthi basuka kuphi bayakuphi so bonke ukuthi bafuna ukuphatha kumbe baya ngokuthi bafuna ukudla bonke sebebona umqondisi sidla yedwa mhlawumbe basazi ukhona mbe ongangisiza lapho ngiyabonga ukukhuluma ngosigqibo
Studio 7 linjani basakaza abahle labalaleli kuzo zonke indawo yomhlaba ubaba lo uJetro Mpofu uyazwakala uyakhuluma futhi ukhuluma iqiniso into efunekayo lapha ukulwa asiki ukuthi abantu sigqugquzela udlame kodwa dini wakithi kwesidini wakithi ngokuphilisa nzima umnangako labangani bakhe la bezanuthi ye manje umnangako awuthatha abantu abakhe wafaka ezikhundleni yenza yonke le nto ayenzayo ngoba uyabona ukuthi uyasathi wakithi asiyekeleni ukugwala ikakhulu abantu abadala la abantu abadala babona impi yibo abantu abayiproblem labo ngoba uyaqala uyakhuluma le nto bazokutshela ngento abayibonayo thina siyazi yonke le nto leyasange siyibone
kum kuyahleleka hhayi akulatwembi bantu bakithi sibona nje ukusidwa imithwalo le siyisindiswa ile laba abasiphetheyo abathi basiphethe abathi bavotelwe ngabantu ezanu p f ma sikhangela thina kakhulu nangapha sokulomunye laye owezanu p f osekhuluma ukuthi bona labomthwanga yibo mpela abalwayo besithi bona ama-liberation movement yabo babehamba nabo i-m p l a leswapho hhayi amanga amakhulu thina ama-zipright esasihamba siphila le-frelimo silayo i-m p l a leswapho lawonke ama-liberation movement in africa sikhuluma laseliberia vele sasisaziwa singama-zipra kodwa namhlanje amasela abatshontshe abavota abantu betshontshe zonke izinto zabantu sebengabantu abahambayo besithi bona hhayi yibo mpela abaziwayo abaziwayo laba bantu ngoba ma singathi siyabheka lela ma-operation yabo yiphi i-operation yabo enkulu abathe baqale ukuyoyitshaya ngoba thina singama-zipra le-m k saqalisa ukutshaya ngo-1968 kwazwakala mpela kwayethuka umhlaba ukuthi hawu laba abantu bayaphila bangama-terroristi ngempela so thina-ke bantu bakithi izanu umuntu ongayaziyo uza ngazathi ukuthi uyayiqalisa le nto yaqalisa ngama-60s bantu bakithi ukuphuma kwezanu ibaleka kuzaphu iphuma hhayi kona loko ka-1987 thina sikhuluma ngento izaphu ngoba yi-mother party yama-parties wonke othandayo noma kathandi kodwa izaphu umsungulo wendaba so-ke hhayi siyabonga
thenk7 nishona njani fele iqinisano okhulumayo ha nangu-chuma nayo futhi abuyaphupha ngemini ukuthi isajakhi ne-United Nations yamvuma ukuthi umnankagwa ngumongameli umnankagwa wawina heyi asibantu madoda asimanga abantu bezimu bezanu madoda hayi amanga ezanu ma kukuthi banekholeji impela yezanu baneyunivesithi yamanga iyakuzanu uzobona ukuthi ngempela lapho kungabantu bamanga
oke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owayengumongameli wele Melika mnumzana Donald Trump izolo ubesemthethwandaba we-New York lapho yena umndeni wakhe kunye lamankampani akhe ayetheswa khona icala lokungalandeli imithetho yokwenza amabhizimusi. UTrump obangamelanga abe khona emthethwandaba uhambe khona esithi ufuna ukuthatha leli qetha ukuyazisa intathelo zendaba ukuthi uyahlukuluzwa. Abachuchisi bathi bafuna ukuthi uTrump avinjwe ukwenza amabhizimusi esigabeni seNew York ngoba wayengalandeli imithetho. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangeleke inhloko zendaba ebezikhokhela. Ngambe ukungayi emkhosini wokuphawulwa kwedale lePhalamende lamhla uqoqwa libandla le-CCC kuzaphathisa ngandlela bani. Owake waba ngumsekeli kameya wedolobho owakhethwa ukuba ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Donaldson Mabutho ulandule ukuthi ngumuntu wokuza koBulawayo esithi ungumthwakazi opheleleyo. Ngamaviki amalutshwana asanda kwedlula izakhamizi zakoBulawayo zike zakhonona zikhalala zisithi zona uMabutho kayisuye wesigabeni seMandebeleni ngalokho kumele kukhethwe omunye ukuthi abe ngumeya umsekeli kameya.
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lakho uzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo 7:30.